ngoba iSuper Bowl umdlalo omkhulu owe-American football, ibhola lawela lapha eMelika. Kunjengabo World Cup, i-final yakhona. Ngijayele ukuyivukela. Ngisafika ngangayizwisisi ngoba ingathi ihambelana le-rugby ngoba ibhola lakhona bayalijikelana. Kodwa kwaya. Ngasembona ukuthi ngiyakhutha ngoba bonke abantu bayavele aba elekhaya elenguqu alijwayelekanga.
Uthabile yini ngempumela yomdlalo lo? Wena ubusekela liphi iqembu?
Akade beku-final abe-New England, ama-Patriots. Iqembu lakhona liyaziwa ngokuqila. Lake laqhila elinye iqembu engilisapotayo ele-Atlanta, ama-Falcons, about 2 years ago. Kodwa angazi ukuthi kungani aliziwa iqembu lakhona. Lingavele lifike ku-Super Bowl, liyawina. So bengifuna abawinayo, bengilisapota. Bekusobali ukuthi lizawina ngoba u-quarterback wabo ongathi kusa-captain u-Tom Brady ule-experience kakhulu, so wahamba ku-final yonle Super Bowl okwezikhathi eziyisithupha 6. So vele bekusobali ukuthi bazawina.
Bekule mculo lokunye, ungathi konke kwenziwe kuhle?
Ye, kwenziwe kuhle kakhulu. Ngakuqalisa anti kuyakuhlatshelwa ama-national anthem njengobani bekuse-Atlanta, bebebize u-Gladys Knight owazalelwa khona ngale Atlanta, nguyo ohlabeleyo uqalisa. Bekukuhle kakhulu and uhlabela kuhle u-Gladys Knight, she's a legend. Imicimbicimbi yakhona leading up to it ngabolesihlanu mgqibelo bayenza lokunye okuthiwa yi-NFL experience. Abantwana lababukeli balowo mdlalo bayabuya bathatha imfanekiso, bajika amabhola, besenze ngathi bayatraina khona, kuthiwa yi-NFL experience. Bekukuhle njalo labantu abaningi bayabuya kule dolobho okuyabe kulo mdlalo wonalo.
Ye, ngezinye indlela bekuphithizela ngoba bekusenziwa khonapho ohlala khona.
Ye, bekuphithizela sibili. I-Atlanta ivelile traffic embi, ihle yaba worse. Ngabona kwama-taxi labo-Uber ungayibade besenza imali. Bekungahambeki, ukuphithizela kakhulu.
Siyasizwe ukuthi kule siko lokubukela lo mdlalo lokudla kwakhona.
Ukudla ngiyakulandela, ngangikulandela, kodwa mina ngiyanithanda ukuziphekela kwami. Angithandi ukuthengwayo, but abaningi bayazi order o-pizza, ama-wings. Mina bengizosela, so bengizosela ngenza isithwala sami nembhida.
Abanye abahlabeleli bebesala ukuthi bayihlabela kulombuthano.
Ngibone ekuqineni abanye abansundu babeyalile, omunye lowana u-Cardi B kwa ngathi usakhaladi wala ukuhlabela. Kodwa omunye okuthiwa ngu-Big Boy nomunye okuthiwa ngu-Travis Scott, abantu abansundu bagcine sebehlabela. So mbona ngathi nxa bengakulanda izinguwe or mina bangigcwele. Kukuwe uyabuza phiwa imali, so ngulo nalo uyazikhethela ngoba abantu kwezinye izikhathi ababambananga. Nxa umuntu elayo imali eningi angala, njengo-Rihanna think kuthiwa wala anti yena ule mali eningi. Kodwa u-Big Boy omunye elinye iqembu le-Atlanta ugcine ehlabela ngoba wagcina nini ukuba le-hit. So yena labo-Travis Scott abanye bayabe befuna ukwaziwa ngoba umdlalo lo ubukelwa umhlaba wonke, ilizwe leli lonke lomhlaba, so yi-exposure. Ye, ngathi abansundu baphathwa kubi, kodwa nxa sokuyimali mina bengingahlabela kodwa lapho.
Kodwa uyabasekela yini labo bokuguqa nxa kuhlatshelwa ingoma yesizwe, i-national anthem?
Kodwa bayaguqa, bayaxotshwa. So nxa ulayo imali yakhona yokuguqa, ye, ngiyakuzwisisa. Kodwa mbone ngathi abanye abakuzwisisanga kuhle njengomongameli welizwe, babekhona ukuthi baguqelane. Wayeguqela ukuphathwa kwabantu abansundu lokududulwa kwabo. Ngiyamsekela kakhulu, ye, ngiyabasekela abokuguqa.